Ngokuqala sinanzelela ukuthi umbuso okhona wamakhiwa wawungumbuso wobandlululo. Umbuso ufike wathathela abantu abansundu amalungelo abo, amalungelo okuthi bazibuse elizweni labo, kwaba yinto embi ebuhlungu kakhulu. Babathathela nezifuyo zabo singakukhohlwa khonoko, nendawo ezihle ezokulima ezokufuya. Abantu bafakwe ezindaweni ezikhwakhweni ongalimekiyo, indawo ezemosquito, indawo ongasoze ufuye kizo, indawo yaba into eyenza ukuthi imphile khona. Sebelileke abantu bacabanga ukuthi konke lokuzarifese bahlaborivesekana sesilithethi lizwe. Abantu-ke manje baqaleke lapho baqala ukuthi hayi losinyethi wengcono.
Mnumzana Sibindi, owakho-ke umbono ngalolu daba?
Ngiyabonga. Okuningi osekufakwe ngabakudlamini lapha amakhiwa silasinikezela, njalo bese ngiqhubeka ngibuya la ngapha emsebenzini ukuthi amakhiwa babenikana ngawulo msebenzi. Labana abakhangela abantu kuthiwa ngomanager abalezikhundo eziphezulu, lamakhiwa ayenikana enganika abantu abamnyama. Sibona uncendezo olwalukhona ngesikhathi samakhiwa sokusiba khona, kodwa soluleka abantu abamnyama. Ungananzelela khathesi ungene amaparasetayo, ungene ngathi abantu bonabo kuthiwa ngomanager abezikhundo eziphezulu bangabantu abalethwayo isikhathi esiningi, ikakhulu ngapha ndafuna amasebenzi kakhulu ashibantu avele emadedeleleni baletha ngapha sebehambe kibekhembe sethole ukuthi inemba yenhlazi wamapholisa ngubani. Ukhanye bonabo kuthiwa o-da kwenaba futhi ngoba eminye imihlobo iyakhiwa phandle, abantu bazonile bafuthelane. Ama-farmers ayehlala emapulazi beyike abalimake siyinkomo zabo. Khathesi uhlubesilayo yukuthi ungakhangela umbuso wakithi, abantu babe emapulazi kodwa umanazi eseharare nge-remote control, kumbe umanage ipulazi kobulawa kahambi esiyahlala emapulazi. Yikho libona sesilambe ezimbabwe khona. Kubuhlungu ukubulawa ngumuntu wakini, kungcono ukubulawa yisitho esilikhiwa, kodwa ngase ngibulawa ngumuntu wakithi isikhumba esimnyama, yikho abantu esiba lona.
Abanye bala bathi lokhu yingqondo ecolonized, ukubona umuntu ongumlungu engani nguye ongcono. Kambe ingaphathwa njani le indaba ukuthi abantu bekhonone kodwa bekhangela phambili bengakhangela emuva?
Sibe kwazi ukuthi bakhona abantu abahlezi kuhle kakhulu, ingabantu bonawo bezayo. Bakhona abantu abanikwa lezi mali amaloni bengawabhatali. Bakhona abantu abanikwa amafeva abangawadizeziyo. Labo bantu kufanele sibili basapote, labo bantu kufanele baphisende umbuso okhona. Akufanani labantu nje ubuningi babantu obuhluphekayo. Bantu uzathi wena uthiwa konke kuthi wena hhayi ihulumende le imbi uzaluza isinkwa esidlayo ngongaphandle komthetho. Ilizwe yilizwe ngoba kulo mthetho. Akumangalisi nxa abanye abantu besithi uSmith wayembi kakhulu. Angitsho mina ukuthi uSmith wayemuhle, ngiqume ngoncindezelo lamakhiwa. Ubukwazi ukuthi umntanakho nxa efundile uzawuthola umsebenzi, but khathesi ungazifunde njani? Uzahambe ethengisani i-airtime esitridini, uzahambe ethengisa amatamatisi esitridini. So ngase sikhompeya khathesi sithi ngoba nozolo uSmith wawufunda uzaba ngutitshi ube ngumeki ube ngudokotela ukusemsebenzini. Ulecala khathesi uzakhangelwa ukuthi ungubani. Sikubaleka nengi emaphepheni lapho abantu besimagla igolide baphuma nalo through the airport okule security yonke elizwe. Nangase bebotshiwe hayi into yakhona iphele ngoba akulamthetho, wawungasoze ukwenze lokho ngesikhathi sasingekho. Kwenza ukuthi abantu bakhompele, sasine-ten sine-afteen sine-tiki sine-six ten sihleleni twenty-six nenza imali ezazithenga lezo, but khathesi kulani sisuka kumabhondo sisuka kuwadiwadi phela sisayiyazi le mali yezimbabwe ukuthi idizelayo kuyini. Yakhathesi ukuthiwa kulezii ngoba lesho kwayibamba iziki ngesandla zakhe akulazii, but ngesikhathi sikasinika imali likhona ithenga 1980 echaya lapha besinamadola kona la awezimbabwe ene-value. So abantu bathini? Abantu bakhangela izinto eziphathelene nempilo yabo. Abantwana silabo, abantwana abagcwele amazwe bayaqhosa imifula oLimpopo bedliwa zingwena bebaleke emakhaya ngoba kusahlaleni. So bathini? Ngesikhathi sikasinika izinto kule mpi abantu bengabaleki ngale ndlela, babaleka besiye empini sekulilizwe labo.
Mnumzana Sibindi, abantu laba bathi uMnumzana Smith wayengcono, abanye ke banike amangisi igonya yini lokuthi abantu abamnyama bayehluleka njalo kungani umnotho wawusenelisa ukuthi ube ngcono ngenxa yobandlululo kumbe kwakungenxa yani?
Ngingakalinda sekuhlale isikhathi khonapha ngesikhathi asinikile ababulwa kwakuthiwa kwemdudu ziyathumba kade zazisathumba ama-indasi ungacabanga odanto bavalilokhu wayesekuritimeli o-CSC akusela lutho kodwa laphana kuqala kwakuqhathiwe kungani kwakuqhathiwe ngenxa yokuthi ilizwe ngaleso sikhathi lalinge-system yokuthi ukuze umnotho ukhule uqhakamuye phezulu ikuthi kufanele usebenze wenze okuthiwa i-production ungenza njalo sizathatha lokho sikutholile uhambe ekugeswa kwamanye amazwe sokungena i-foreign currency ibuya lapha elizweni sithuthise umnotho kodwa ngadeso ungakhangela ama-sector nje umakanje avalile sebehambe siyangayo siyathenga impalo le-chinese gpo ezileta lapha sithengisela abantu yize uba kudlamini ekhuluma iqiniso lapho ngokuthi esakaza ukuthi le mali ezibazasayazi sizayazi njani sisebenze singaprodusi ilutho singabantu abemukela kuphela i-dascas lasiyilanda lokugcwala amabhakteri egcwele erenkini amabhasi efike ukuqeda abantu abantu besebenza basetari besiya bona izimuli zabo bethela imali naliyayibenelisa ukuthi baphiye lezimuli zabo lanqaba bencindezele kodwa okwempilo yabo leyo muli zabo kwakungakhanyi ngoba balithela leyo mali mali bayiholo bayikhona and singakhonta abantu abaqhathiwe kathesi i-10% abaku-informal employment abasevalwe ngamashophu nawabo okuncane nje sikhathi esisizwa ngamazi kokulwa kona abantu balidebha abagodi kongapha kwegodini amanzi asahambe emadamu asengena emagodini egidima edangeni le usmithi wayecaca ngento yasebalisino powers wawule i-judiciary ngapha kubuye kube le parliament ngapha kubuye kube le presidium ngapha kathesiezi ungathi kuthiwa upresident useyapointa ama-judges obvious mhlawumpe seyapointiwe kanjalo ule ngozi oyinxayisene i-decision ayiyenze i-decision yayithathal omkhathileyo so kodwa kusumuntu wamngeza wawuzwa kuthi hayi bat ulecala ungahambe ecourt ayicourt lokhona isikhathi sabantu abasiyaqiniso orkuyenzakalani.